Abesifazane abalokhe besenelisa ukukhulelwa balakho ukuhlaselwa umkhuhlane lo kungakhathalekile ukuthi sebeqalile ukwenza njalo. Odokotela bathi ukunqoba umkhuhlane lo yikuthi umuntu ayehlinzwa awakhitshwe ama-fibroids la kumbe ahle avele akhiphe isibeletho kulokunatha amaphilizi lemithi etshiyeneyo. Udokotela Matthew Siyamchembu, umqondisi wogatsha lukahulumende olwezempilakahle esigabeni seMatabeleland North, ulandisa kabanzi ngomkhuhlane wesibeletho ohlasela omama obizwa kuthiwe ngamamiyoba angamaqhubu.
Ama-fibroids avame ukubamba abantu besifazana ababa labantwana abalutshwane kule 5. Kukhanya umlimi wathi edala umuntu omnyama ongumfazi wamdalela ukuthi ezale abantwana abahlanu kumbe abadlula abahlanu. So ngakho abafazi abalabantwana abadlula abahlanu abavamanga ukubanjwa ngama-fibroids.
Udokotela Siyamchembu wengeze wathi umkhuhlane lo welatshwa ngokuhlinzwa.
Isikhathi esiningi ama-fibroids kuhambelana ngokuthi maningi okungakanani akhule okungakanani alatshwa nge-operation. Ngokuwakhupha wona ama-fibroids kumbe ukukhupha isibeletho sakhona sonke. Ikhona eminye imithi kumbe amaphilisi umuntu angawanatha acatshangela ukuthi angehlisa inani lama-fibroids lokukhula wawo.
Umongi umnumzana Mbonisi Dube uchaza izibonakaliso ezikhomba ukuthi umuntu engabe elama-fibroids.
Izibonakaliso zama-fibroids ukukhula kwenyama zezibeletho kungaba yibuhlungu ngesikhathi umuntu esiya esikhathini kumbe ukuya esikhathini okwesikhathi eside. Uthola ukuthi wena ubungena esikhathini maybe 3 days or 4 days. Uthole usungena abo 7 days, 10 days, usiya abo 14. Kumbe kungena esikhathini kungekho esikhathini abakuthi ngesikhiwa yi-spotting.
Unkosikazi Musa wenkosi Sithole, umhlali wakoBulawayo, ulandisa ngobunzima ahlangana labo ngesikhathi elama-fibroids.
Ama-fibroids abuhlungu kakhulu ngoba akhula ngaphakathi wena ungaboni ngamehlo. Mina ngahlukumezeka kakhulu ngoba ngangilwisa ukuba lo mntwana kusala ngingena esikhathini okungazwisisekiyo. Ngonela ukuhlola ngatholakala ukuthi ngilawo, ngayenza i-operation bayakhipha. Konke kwaba normal, umntwana sengidlaye, sengingena kuhle futhi esikhathini.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi abantu abansundu bayaba lama-fibroids besesebancane njalo bavame ukuthi bebe lamakhulu kumbe amaningi ukwedlula eminye imihlobo yabantu. Kumdeni nxa ekhona owake waba lawo, odokotela bathi kuvamile ukuthi uhlasele amantombazane angene esikhathini eleminyaka engaphansi kwelitshumi. Bathi njalo kuqakathekile ukuthi umuntu ayehlolwa nxa esethe wazibona engathi ulezibonakaliso zama-fibroids ngoba ayenza ukuthi umuntu engenelisi ukuzithwala kumbe azithwale aswele. Kwesinye isikhathi umntwana kakhulu kuhle esiswini ngoba lo mkhuhlane uyabe ukhula usidla indawo kusenza umntwana engakhuli kuhle. Ukudla uqondileyo ngokunye okungancedisa ukuthi abantu bengahlaselwa yilo mkhuhlane, kutsho odokotela. Ngimele Studio 7 yakoBulawayo, ngiwathabile Masuku.